yananzela ukuthi amaintengo zempahla ziyachansa ziyaphezulu. I-fuel icansile ngamasenta kile mandonga zalikhweza i-fuel sikhweza yonke into. Ungangena ezo lapha konke amagrocery labo tuke abantu bakhwezile between 10 cents and 20 cents indawo eziningi. Njalo siyananzela ukuthi vele i-football lwalukhwala kudala ukuthi lukhona ukuthi xa uswayipa ugcina i-charge price ephezulu, xa ule cash iba nganeno. Kodwa la i-cash siyangokuthi yimhlobo nemali, xa kuyibhondi iba slightly higher, xa ungawuthela i-user iyabe iyabeiphansi. Kodwa iqiniseke ukuthi i-user balutshana abantu abalayo, so kabantu abahlukile uzothandi. Ino okukhoza leyo okubange oyimbangela yakhonokho.
Kwakuvele kusenzakala la kuqala kumbe kubuya kathesi lokuqonga kwentengo yempahla?
Hayi, ekuswayipheni vele kwakulo hlupho lokuthi nxa uswayipha intengo yayingaphezulu. Kodwa ihlupho yokathesi nxa kukhwela ama-price layo phela leyani iyalandele ukuswayipha ukuthi engxenye awawungaswayipha ulutho asengxenye $5. So luqanzile layo selu-more than $5. So ngilise besilalo. Kodwa esikunanzela kakhulu ukuthi vele intengo zempahla eziningi izamazotari kuyachaza between 10 cents and 20 cents. So khona abantu kubatholaukuthi ikhisimusi yabantu ikhanye ngathi hhayi asibe ikhisimusi enhle kakhulu. Njalo vele kushetha kwemali kokuluhlupho ukuthi abantu sebebonge sekufanele ukuhambe kona khane iyoswayiba ngoba ukuthi ubambe imali i-cash ngokwayo ayitholakali. Emabhanga abantu balayina ngokunanzela ukuthi uhlupho esalayo ukuthi njengabantu asiphilayo siba labantu izihlobo zisemakhaya. Kwesikhathi kwakufuna kube le nto ngayithumela ekhaya ngezizathu ezithile and ekhaya usoze ithumele ama-ecocash. So uyazama ukuthi imali abantu balana. Kodwa abantu abaningi la ongaziyo ebhenki emabhanga kona abantu boregulama kule ndwendo ezinto awusazihluphi ngawo usulaswayipha. Kodwa kwesikhathi kuba le ntengo sibuye ukuthi uyidinga imali usuyitole ukwenzela ukuthi uncediseke. But amalayini akhona hhayi vele ayesabeka and uhlupho senza amalayini kuyafika nje isikhathi sokuthi izinto zingakavala. Ubona ongasilaela imali ofana kuma-ATMs. Ukungena phakathi futhi emabhenki kubuhlungu ngoba ngiya lapha niyafika unike isijumba semali le yamakhe le. Kodwa ubona nxa futhi usithenga ngemali yamakhe uzananzela ukuthi into engaba sithi ngxembe esale ithenge $5. Nxa uzuthela isijumba samakhe engxembe faka $2, bathi faka $2 phezulu. Abanye abahle bahambe bathi hayi asibambi loku imali yamakhe inengakho.
Labana abathengisa phandle ama-vendors eyabo intengo yilokhu iphansi.
Ye, intengo iphansi kodwa-ke wananzelela. Bakhwezile mijana ndabonti labana amavenda bona okwenza kungakhanya ukukhweza kwakhona ukuthi nakuthi ubethengisa amatamatisi enxaye ngedola engu-5 kadeze ngaqhubeka edola kodwa ati-4 umuntu ongananzeleyo ngabe ngathi akukhwelanga kodwa kuyabe kukhwela into ngoba usehlise inamba yamatamatisi athengisa ngoba inamba yamaefonyeni abethengisa ngoba inamba yamabhanana ngedola kodwa labana ukuthi akunanzeleleki ngoba babeloku bementeni idola yabo kodwa bezama ukureduce ama-quantities. Kwesakuthi-ke ukuthi vele kwayo ngathi kodwa labantu abaphandle bangcono ikhwele engcono ngoba okwenza ibe ngcono mbono ngathi abantu abathengisayo baningi. So la ungakhweza kakhulu abantu bayagcina bengathenganga kuwo. Laphana ngabona sokuyindlela yokuthi njengoba kule competition mana la mizama ukuya phansi ba abantu bakuyekile.